wenzum gami elabafana bakufanelanga bonke bakufuna phansi abazimisela ikusasa ngiliboni kaze ha kaze bakaze yo kaze oh kaze hey kaze kaze yo kaze ube yakwazi ukumisa ikaza mi babe yavuma ukuba ngumkakho kodwa ngiyabonga ukunginakekela tasekhaya mntwana yami kaze ha kaze kaze yo kaze kaze hey kaze kaze yo kaze 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 yo kaze Slami babe yavuma ukuba ngumkakho kodwa ngiyabonga ukunginakekela tasekhaya mntwana yami elabafana bakufanelanga bonke bakufuna phansi abazimisela ikusasa ngiliboni kaze ha kaze bakaze yo kaze oh kaze hey kaze 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 yo kaze